lo okhulumileyo ngumuntu oyedwa njalo okhulume ethi kakaboni le ncwadi leyo esiyibhalele isadic. Incwadi ebhalelwe kumbe singathi petition ebhalelwe isadic ibhalelwe abakhokheli atshi nje yena njengo-chief executive. Ngalokho thina sikhangelela ukuthi abakhokheli besadic bazokhangela udaba lolu ngendlela eqondileyo. Akusintando yomuntu oyedwa ukuthi lizwe leZimbabwe kumbe abantu beZimbabwe bathole ukukhululeka kumbe babe lomongameli, kuyintando kaZulu weZimbabwe. Ngakho-ke nxa i-SADC isithi yona kayivumelani lezifiso zikaZulu weZimbabwe, angazi ukuthi izabe isithi ithembe ukuthi izokwenza njani.
Kodwa ubeke sobala imicijo emqoka lapha ebalisa ukuthi impumela yokhetho yahanjiswa emthethwandaba. Kwakhanya kuthiwa umongameli Mnangagwa nguye owanqobayo, kukanti lenhlanganiso yeZEC layo yakuvuma lokhu. Ngakho-ke bona yikho abakukhangelayo lokhu ukuthi lizwe lilandele umthetho lo, isisekelo sombuso lesi.
Isisekelo sombuso kasilandelwanga ngoba ungakhangela le number ezakhitshwa ezaphuma lapho zikhocekene okudingakalayo ukuthi isisekelo sombuso welizwe. I-Constitutional Court la yatsho njalo yathi hayi, thina kasikwanisi ukwenza lethu ngoba iZEC seyatsho yakutshoyo. Ngakho asibona okutsha lapho kukhitshwe ngu-chief executive we-SADC.
Lingabe likhangelele impendulo engcono yini kumanyano we-African Union?
Likhangelele ukuthi i-SADC ndawonye le-African Union zingaqakathekisa kakhulu indlela ezombuso welizwe iminywa ngayo isisekelo sombuso welizwe. Atsho ukuthi iqakathekise i-SADC le-Constitutional Court ukwedlula isisekelo sombuso welizwe.
Kulolunye ugwalo olwakhwezwa ku-AU laphana kusaphikiswa impumela yokhetho, yona-ke impendulo lokhu ingabuye?
Ilanga lokusiwa kwendawo leya likabekwa, njalo siyakwazisisa ngendlela eqondileyo ukuthi lokhu kuthatha isikhathi kakhulu ngendlela i-Human Rights Commission ye-African Union esebenza ngayo, lokuthi ama-judge akhona ayosuka emazweni amaningi.